Ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba nzima elizweni, kwabagulayo khona kuphambili bengatholi ukwelatshwa okupheleleyo ngenxa yokuvala kwamavinkili athengisa imithi kanye lokuthi abanamali yakwamanye amazwe. Amafamasi amaningi asethengisa ngedola leMelika kuphela njalo engenamithi eyiyo edingwa ngabantu kakhulu. Uhlupho olukhulu lubikwa kuyikuswelakala kwemali yokuyathenga phandle kwelizwe njalo akuqali ngabo ngoba labo bevele bethenga ngemali yaphandle. Umnumzana Bolton Mhlanga, obeme phandle kwenye ifamasi, wehluleka ukuthola umuthi uthi bayalile ukumthengisela ngenxa yokuthi ubephethe i-bond note. Umhlanga uthi maningi amafamasi abevalile kuthiwa basahlolisisa ukuthi balempahla ezinganani i-closed for stock taking.
Ngingazama lapho ukuthi ngithenga umuthi wezinyo kwenye ifamasi. Ngathi ngifika lapha manje nadinte ama-bond note. Then bathi bafuna ama-US dollar. Kunama-US dollar la adingelayo. Sengiyenza ukuthi ngiphiwe phandle lami ngizame ukuhlanganisa leyo i-US dollar langkhona. Kuyaye kunzima ngoba yeyo ifamasi adivuliwe. Amanye adevaliwe kuthiwa close due to stock taking.
Ugogo Dlamini uthi sebethwele nzima ngoba bengelamali yakamanye amazwe ikakhulu labo abangelabantwana abaphandle kwelizwe.
Nogogo, vilasakwazi esiyalahla silabantwana asizalanga. Kathesi amashukela ayadula, amakuking oyili kawakho. Ekhemesi silama-BP silamashuga dabakizi. Abonakali kuthazi kuthengi ngeyusa. Kumbeni ngelokhu ze ngerandi. Nangelamntwana olerandi-ke ngetho njayini. Ngiyabuza lo mbuzo.
Iningi labanini bamafamasi bathi abangeke bakhuluma lentatheli izindaba ngoba besesabela ukuthi bengazithezela olulenkume. Umnumzana Johannes Kloet olefamasi koBulawayo uthi isimo lesi sedola leMelika saqala kudala lapho bekhuluma ngokulinganisa idola lebond note.
Inkinga ekhona lapha ukuthi i-situation leyi ye-US dollar has been going on for a very long time. Befaka indaba yebond isuka yona i-1:1.
Isimo somnotho elizweni siqhubeka singamakuhle njalo abasebuzimeni obukhulu ngabantu makhaza ngoba laba ababusayo besithi bengagula baye kwamanye amazwe beshiya uZulu engenamithi. Uhulumende usanda kunika isigaba semithi imali ephose ibe yizigidi eziyisikhombisa kuzigidi ezingamashumi amabili lane ezifunekayo. Ingcosana le ayifiki ndawo njalo isibangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Laba abathengisayo bazigezile besithi ngabe labo bathenga ngemali yakuleli bebezathengisa ngeyakuleli kodwa akunjalo. Ngimele iStudio 7. NgikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.